Esikucela kuhulumende weZimbabwe ukuthi kaguqule umthetho okhangela ngenkokheli zomdabuko ikakhulu okhangela ngomsebenzi wabosobhuku ayenze kube khona ukwehlukana kwamandla lemisebenzi ngoba okwakhathesi ungawukhangela lowo mthetho we-Traditional Leaders Act uthi usobhuku nguye ochair i-VITCO abuye njalo acheye i-Village Assembly okungesinto lokwehlukana kwamandla lemisebenzi ngoba i-VITCO kumele iripote ku-Village Assembly. So nxa usobhuku ezaziba ngu-chairperson ezichair ngapha eku-Village Development Committee eplana njalo esebenza aphinde futhi ayezichair ngale seku-Village Assembly osokumele ihlole ukusebenza kwe-VITCO kakula kuwehlukaniswa komsebenzi lamandla ekuthiwa ngesikhiwa i-transparency and accountability okuyinto equkethwe yisisekelo sombuso welizwe leZimbabwe. Ngakho thina sithi lo mthetho kawuntshintshwe usobhuku acheye kuphela i-Village Assembly njengalokhu umlisa echeya i-Ward Assembly kube sokusithi i-VITCO icheywe ngumuntu oyisakhamuzi ozakhethwa yizakhamizi njengalokhu i-WARDCO icheywa ngukhansila okhethwa yizakhamizi zikhangela ukwenelisa lobuciko bakhe.
Okuyikho okubangeleyo ukuthi inhlanganiso yakho isukume ithathe leli nyathelo kuyini?
Okwenze safaka lesi sicelo kuhulumende ukuthi siyananzelela izinto ezimbili. Okwakuqala, i-Village Development Committee ilugatsha oluqakatheke kakhulu ekuhleleni lekugqugquzeleni intuthuko ezigabeni. Ngakho izigaba eziningi ungahamba ama-VITCO ayakhula ayehluleka ukusebenza kawenzi lokho kuthiwa ngama-Village Development Plan, kabenzi ama-feedback meetings ukuthi babisele imbiko ezakhamizini njalo futhi kabala ndlela yokuthi bahlolwe izakhamizi ekusebenzeni kwabo. Lokhu sibona ingani kudalwa yikhonokho ukuthi usobhuku ubambe mambande ngapha nguye ohlelayo asebenze ngapha nguye futhi ohlola umsebenzi okuyinto edala okwesibili. Okwesibili ukuthi lokhu kwenza kakuhambelani le-constitution yeZimbabwe. Isisekelo sombuso sithi nxa kukhona umthetho kumbe ukwenza okungahambelani lesisekelo khonokho kuyize neze. Ngakho sithi lo mthetho we-Traditional Leaders Act kulolu kudaba lokusebenza kwabosobhuku wenze iphutha nxa kuqathaniswa le-constitution yelizwe. Ngakho yikho sisithi akuguqulwe kulungisiswe ukuze intuthuko lamalungelo abantu kuthuthukiswe njalo lesisekelo sombuso silandelwe sihlonitshwe.
Limqhubele njani uhulumende lesi sicelo kukanti likhangelela ukuthi uzaliphendula nini ngoba sibona ukuthi minengi imithetho elokhe ingakalungiswa ukuthi ihambelane lesisekelo sombuso?
Sithumele nge-email kukanti sisesaphakathi kokubafonela futhi njalo ukuthi silandeleli ukuthi sibone ukuthi basibonile isicelo sethu. Kusasa sizabe sisithumela njalo futhi ngalokho okuthiwa ngama-courier services esizabe sithumela khona le Harare. Kukanti kodwa nxa bedinga ukuthi sihlale phansi siphendule sikhulumisane, sizimisele thina njengenhlanganiso ukuthi sihlale phansi labo sihlafune amathambo engqondo sibonisa sikhangelele ukuthi kuyinto njengaphendulwa kungala sikhathi eside ngoba kungasonto enzima kakhulu nxa ukhangele njengokomthetho lokwenziwa komthetho elizwe nje lonke nje jikelele ukuthi kakula muntu ozichayayo esenza phinde azicheye ezihlola kakuvumi lokho.